sibona thina kuma elections laza ukubuya bese sizimisele simelele opposition uma ingabi ikhona ngisho ukuthi uma ingabi ikhona ngoba asiyiboni ku ground okuyibona thina njengebandla lezani elezani PF abethu abantu sebezimisele ukuthi sivote sibisele umongameli welizwe sibisele ama MPs ethu sibisele njalo amasi ngenise njalo ama councillors ethu angabe ikhona futhi njalo amasi
ye kodwa siyabona ukuthi noma kunjalo baba Nkomo kulabanye abakhona nayo bathi konoko ke okwenziweyo ama primaries wana ezwanga kuhle njengoba omunye sethu zokuthi hayi mana wena akumelanga ungene yacine la sithi hayi lami sengimile konoko ke akusizo kulilima zeyini
abangabe bekhuluma njalo ngabangekho kubandla lezamtf angabe labo kade bekhalele kwaba abakhawulelayo kodwa thina kubandla lezamtf lama candidates ethu wonke omabili langendlela okhulunywe ngayo kube lezizathu zokuthi ukubonisela okubonisele ngakho kwaba yindlela zokuthi omunye wavuma wasibhalela incwadi ukuthi hayi asemsekela ngulowo omunye okhona so obviously i-opposition yona yali kade ikhalele layo ngezinye indlela labanye labo kade bekhalele ngezinye indlela kodwa kubandla lezamtf thina sikukhaleleyo ukuthi hayi osengivunyelele kosengivunyelele abantu sebebambeni ibandla sebebambeni njengebandla akulokunye abantu abakuswelayo langokungaba lokukhonona lapha nalaphana kodwa iqiniso likhona ukuthi sesingena njengabantu banye njengebandla linye sikhankansela upresident sikhankansela ama-MPs sikhankansela ama-councillors okukhononako kwabantu bangabe ukhonona nabo zene zabo izizathu kodwa ezingeke zisebenze ezisebenzayo yizona zezokuthi khona ahlelwe ngama-candidates yibobo labo abakhona
ye kodwa lizanqoba njani abantu phela bathi abasuthiseki ngokunye okwenzekala ezimbabwe kule nto eziningi kakhulu okunye indlala okunye njalo bathi phela izimbabwe idola layo lalisela mandla ngitsho kancane ngakho badla iingqiqo zomlomo ungathini ngakhonoko
ngoba bethi vele sinqobe isikhathi sonke yabona into ekhulu ngabantu ayiqalisi namhlanje ukuthi abantu babuthelele okubi ngebandla elabe libusa wonke umuntu uyakhuluma akufunayo aqambe lokhu nalokuyana leyo nalokuyana ngoba kunjalo nje ngasingaqhala ngendlala oqathele ukuthi ilizwe lilime siyabona thina ukuthi uhulumende uyaphathisa abantu ukuthi balime imidlala kwesikhathi iyanqobeka nalapho kuyabe kulendlela khona uhulumende akula muntu oseyowafa ezimbabwe kulayo indlala.